Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba lamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 3 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyanwe legcikwane le coronavirus izolo abalithumi ngabavele eSouth Africa. Kuthi ababili bathelelwe igcikwane leli beselizweni.
Okunokubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa ukuthi la nxa sikhangela amabhasi kahulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlangane nile spending mhlawumbe.
Inhlanganiso emela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezidolo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kulesiphatha amandla sebandla ebesithunjiwe ngabantu abangaziwayo satholakala izolo sifile.
Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kungabangela na ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump kukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baququma bayakhonala ukwenzela ukuthi bazame ukusiza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Gatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo ngemva kokuhlolwa abalithumi babo bavele kwele South Africa. Kuthi ababili bathelelwa leligcikwane beselizweni. Lokhu kutsho ukuthi sebengamakhulu ayisithupha lechumi lasikhombisa 617 asebehlasele ligcikwane leli elizweni. Phakathi kwalaba abayisikhombisa sebatshona, kwathi abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 basila kuleli gcikwane. Ukuze sihlaziye ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni phosensu kuzonke, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu ulwazi lokuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona elizweni balala ulwazi, kodwa ulwazi lwakhona lucina khonapha ekuthini kumele bagqoke amamasi, kodwa ukuthi kumele bagqoke kwesikhathi esinganani kungathiwa kakukacaci ngoba ungananzelela odokotela babe bekutshela ukuthi imask isebenza up to almost 4 hours amahola amane. Kodwa thina njengabantu njengoba sivele sizidubekela siyagqoka imask ilanga liphuma lize liyetshona, khonaphana uyabe ungasakwazi ukuthi kambe nxa ngiyigqoke from ngosikisi ekuseni kuze kuyefika futhi ihola lesithupha ntambama ngisavikelekile yini njengoba bayatsho odokotela ukuthi ngaveli bemanzi kayisasebenzi. Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi la nxa sikhangela amabhasi kahulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlangane nile standing mhlawumbe. So kolokana sokusenza ukuthi vele abantu baminyane, i-social distancing ngihamba i-physical distancing esingayitsho ukuthi abantu baqhelelane kayisozivume ngenxa yokuthi nxa sihlezi esitulweni esisodwa sebhasi vele sesithelelana nalo mkhuhlane nxa ukhona ngenxa yokuthi sesithintene phela i-social distancing ngiyana kayiseko. Bukeli kathi esepharlamente abekhuluma ominister uzafica ukuthi bona ngokwabo bayawakhipha amamaski nxa bekhuluma, bengikhangela i-senate kathesi emini namhlanje nxa bewakhipha bona ngokwabo wathi mo uZulu nje jikelele nxa eziqoqeke emphakathini kutsho ukuthi labo bayawakhipha amamask. So konkana ikukwenza ukuthi ama-local transmissions azahlale high ngoba ngingahambahamba la nxa ngingena edolobheni zozengishiselwa ngibe sengikhipha imask liyani.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi esilela edolobheni lakobulawayo, kungabe lokhu kumemethekisa yini ukusabalala kwaleli gcikwane kumbe abantu sebekwazi ukuthi benzeni?
Ukuswelakala kwamanzi edolobheni lakobulawayo kungenye imbangela ezenza ukuthi umkhuhlane lo uqhubeke usabalale. Ngoba ungananzelela lapho kungela manzi khona, amanzi angafiki khona ezindlini, abantu baye bebuthene bemelele ibhawuza. Nxa bemelele ibhawuza, uzafica ukuthi abantu baye bevele bezixoxela beyisiqumbi. Ibhawuza ke nxa isifika laphana lapho kuba lohlupho olukhona. Ngenxa yokuthi abantu sebeminyana lo lalowo yabefuna ukuthi asondele duzane lebhakede lakhe, asondele duzane lebhawuza. Labantwana abaningi uyafika sokuyiba bathatha amabhakede lokhu buwachova khonaphana nxa ibambalelana ibhakede, abambelelana ibhakede, kambe nxa yele gciwana anti ibhakede leli amabhakede wonke lawana asesuka esebambele lo gciwane le-COVID. Ubusufica ukuthi lezibhoraneni lapha nxa abantu besiyamkotshoza, bayakotshoza bapompeli, abala ama-gloves kabalani. Nxa kuyikuthi umuntu lwana ulala igciwane yabe lokhu ebamba amakhala sesula lapha lapha neqeda lapho, nxa sokuyikuthi nguyo sosiyapompa la usehamba futhi ebamba leyani impompi eyiyo abayisebenzisayo ukuthi umbe singathi insimbi yonana abapompa ngayo. Ukuthi bakhona abanye abantu abacela amanzi ezindlini zabanye. Nxa kuyikuthi umuntu lwana usefikile emzini wami uzosebenzisa impompi yami lokhu ebamba, angila sanitizer mina emzini wami ukuthi ngizamnika ukuthi kanjani asanitize. Isikhathi sokuthi ngibe lokhu ngisithi geza ngesepa nansi yalapha nxa ukuthi ngilodiyondelwa abantu abafuna ukuncediswa ngamanzi khona ukhanya lakho kuzenza ukuthi vele igciwane limemetheke. Njalo kulezi nsuku kukhona okuthiwa ngama-water kiosk, yona liyani tape nxa kuyikuthi lanxa engaphandle kusenzela ukuthi bangasondeli lapho okuletanka khona. Labana abantu ababamba impompi bebaningi nxa kuyikuthi kukhona olaligciwane liyasala khonaphana ngenxa yokuthi akula muntu osanithayizayo kumbe akula muntu yabe lesepa yokuthi bageziswe labo bantu.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. So elwela ilungelo labo dokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Linhlanganiso ithi ukuholisa izisebenzi ngedola leZimbabwe kumbe ngenye nje imali yakwamanyamazwe yikuziqila izisebenzi. Umbiko lo uza ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu sokubangele ukuthi ezinye izibhedlela ezifana leParirenyatwa zixothe abongi ezindlini zikahulumende lapho abalotsha khona. Isibhedlela lesi silobele abongi incwadi izolo sibapha inyanga ezintathu ukuthi baphume kulezo zindlu njengoba bengasayi emsebenzini. Uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i-50%, njalo wazipha imali ethiwa ngama-allowances aphathelane lokuzivikela umkhuhlane we-coronavirus eyimali engamadola kweleMelika angu-75 umuntu ngamunye okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kodwa izisebenzi zithi imali le inlutshwana. Uhulumende laye uthi kalayo imali yokuzihlawula ngedola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe. Nxa sikhangela ke emsikini omnyama kumbe ku black market kumbe ezitaladeni nje lapha, awusibona limali ke igcwele umangalisayo. Limali ngabe igcwele njalo ezindlini zabantu, sibona phela beyijinja lapha ezitaladeni. Laye uhulumende sibona amanye ama-services akhe phela, kungaba ngo-excise duty abhadala ngaleyo mali. Labaqhatshi labo nxa sikhangela ke ama-products lama-services abo bavunyelwa ke ukuthi becharge nge-US dollar. Sibona lezi zinto zabo ziyathengwa sibili nge-US dollar, loba nje abasebenzayo bengayinikwa So imali ke ikhona sibone ke uhulumende ke imota azithengayo azithengela ke abakhokheli kuhulumende zimota ezithengwa ngemali ke enkulu kumangalisa yangaphandle kwamazwe labo ama individual abantu nje abaya importa ke amalamborghini ke lezimali imota ke ezidulayo konke lokho kutshenisela ukuthi imali le uhulumende othi ayikho phakathi kwelizwe ikhona leyo mali phakathi kwelizwe
kodwa uhulumende uthi imali kalayo kanti njalo uthi umumo usumubi kakhulu ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus
enye yangkhona yiyo abayitshontshayo bona ke abakuhulumende beyikhipha ke ngaphandle kwelizwe ukuze phela bekwanise ukuimporta phela labo olambogini bangkhona so imali ikhona enye yangkhona iyatshontshwa ikhitshwa ngaphandle kwelizwe yibo bona abakhokhelayo so asivumelani labo nxa besithi kayikho esikunanzelela ukuthi imali leyi abafuni ke ibanjwe ngabayanga bafuni ibanjwe nje yithi ke abayanga ayifuni abafuni banje ke nguZulu babe lokho beyithola nje beyichisa ukuze ibe nengi bebese benika ke thina ke amaphepha angasebenziyo bethi yiwe esizathenga ngawo bephinde bewale lawo maphepha nxa sesibuya lawo sizothenga ke esikufunayo sibona ukuthi ke ubuqili obuyenziwayo ke ngabamabhizinisi ndawonye ke labantu ke abakuhulumende
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare Ibandla leMDC Alliance lithi iziphathamandla sebandla umnumzana Tinus Jinyoka obelesikhundla sokukhokhela inhlelo zesigaba semberengwa North utholakale efile ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isidumbu sikaChinyoka owathunjwa ngempela sonto sitholakale emgodini weChabudapasi Gold Mine. Imizamo yokukhuluma namapholisa ngalolu daba yehlule izolo. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba lapho sithola imininingwane epheleleyo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulamalunga edalelwe ephalamende amahlanu asehambise emthethwandaba udaba lokuxotshiswa kwabo kuleli dale libandla leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khube. Amalunga la angamakhosikazi ngathi uBasilia Majaya, Macharirwa Mugido, Ana Nyambo, Francisca Ncube, lo Nomathemba Ndlovu. Iphephandaba leDaily News lithi icala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo wezisebenzi zikahulumende unkosikazi Prisca Mufumira lo wayengumabhalane wogatsha lwakhe umnumzana Ngoni Masoka seliqalisile ukuthoniswa emthethwandaba. Leli phephandaba lithi ababili laba bazame ukuthi icala labo lidluliselwe phambili kodwa kwehlula ngoba umtshutshisi wathi kumele lithoniswe. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe ye-attitude leyana eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efana la kwena leyo eyenzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena le ana asetshenziswa kumagumbi kuPeter uDr Peter Moyo and uDr lo thina sasifike sikwazi ukuthi kanti uphelele ngathi ekugcineni ungathi kwenzweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni even nalamuhla siloke sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hhayi but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlale esenza njalo la abantu bebulawe abe sikhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things
wafakisa kanjani yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphi nithengwe iZANU kunjena nje wena uyahlupheka umakhuphi ungcono uyidlile imali yeZANU wena-ke umsebenzi wakho ngwani kahlekahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho even umntwana ona-5 years into leyo uyikhulumayo nje ngeke aze ayikhulume uchamisa ufake ama-sanctions njani uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonde uchamisa ngendaba ye-jealous yazi bantwana niyekeni i-jealous
linjani mthakazi linjani mthakazi ngiyalibingelela ngu-counter swanda lapha eBotswana abantu abasa selomcabango ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa ga wasting their time ngoba indaba yama-sanctions ubani lo bani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa abantu bechaywa abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama-sanctions kayisiyoChamisa njalo ama-sanctions kayisiyo afundisa amasotsha ukuthi bahlukuluze abantu nokutshaya abantu lanxa ama-sanctions angakhitshwa pho-ke ukutshaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke i-discipline yamasotsha lamapholisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele lokho kusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasotsha ezimbabwe lamapholisa ezimbabwe avela katshana elokhu ehlukuluza abantu bethunjwa abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye lomunye afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe enlutshwana but still we still see them traveling besiyale lale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions kadistebhi i-budget yemali esezimbabwe etshontshwayo esiwale lale ngama-sanctions yiyinani zokuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu malizi-understand ama-sanctions has got nothing ukudistebha i-economy ezimbabwe bangamisa ubusela babawenzayo babe nokwazi ukubhajetha imali kahle into izakunto zokuzobala especially ukusela lobudlwangudlwangu loba babawenzayo ye asuthi into kaChamisa asonto ekhozwe kuChamisa leyo never ngibingelela umfowethu usa-Brighton khonaphana e-TS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga uNkulunkulu aligcine impela alifikele kulo mkhuhlane la wantu wonke nje khonapho e-TS laphana ngiyalibingelela kakhulu amen
sawubonani basakazi be-Studio 7 hayi umandla mandla Khumalo phuma kwelasejolojo hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje hayi sizawuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigezi izandla nje hayi thina siyazilutu ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodluya lo mkhuhlane hayi sibekezeleni sarani kahle
buko basakazi be-Studio 7 ngithulani mahlabezulu Indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uThuma ayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo mvundla labo ntelecha into le accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg echukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezigcwele ama-border gate lemadrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani zi-withdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu kade sikulayena li-£10 yale entsha le isigcwele if you go kuboba ibridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngumkhazini kabani le indaba ye-ecocation nje into encane le ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 umntu kuthiwe kuya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintshayo ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi othuks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo lwani lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyi-tubes lani linabasakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezithwele ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation ngiyabonga ngincubelo
linjani masakazi hhayi ngiyabonga ningikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhathi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uThamisa laye vele lishona abantu besishoneni babavulalile silizwe lari-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uThamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale-tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yiba behluleka ukubusa yikho kwenzakalayo ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7. Sanibonani lonke basakazi be-Studio 7. Siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi be-Studio 7. Hey, uyazi mina ngizwa ubuhlungu. Indaba leyo kamakhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende. Kodwa ene abantu laba uZulu avota evotela abantu avotanga bevota under uThamisa abazange bazibazi bavotela uMakhupu so uMakhupu udlala ngaphi yasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wakuwabonapho nomama umuntu omdala othi ufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhathi and futhi ngizile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uThamisa uhambe siyafaka ama-sanship
lithola njani basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli siyalibekelela ngothando olukhulu ya ngilapha endaweni yendaba eqondane le-ecocation ithi nxa i-RBZ imisa i-ecocation idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapho ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ema-ecocation alawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihle afulelana phakathi laphakathi uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga kakuthi nxa sebevala ama-ajenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so-ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu baka-Studio 7 abalalela eyi mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3000 ipula ngisebuzwana. Uma ngifika bathi i 3000 ipula uyithumela nge 900. So wesh ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusagcina sehluleka lokuthumezela imali. Ohambe ngithumela i 3000 then bathi bafuna i 900.
Njani basakazi, i-ecocat isibili yinto engafunekiyo, alwala ivalwa okokucina isivalo ngoba isidabula 5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betyintsha injalo i-ecocat kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump wetheswa icala lokungaphathi ngobuciko udaba lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngezinye izalwane zele Melika. Amalunga ibandla eliphikisayo lama-Democrats athi uTrump kasukumelanga phezulu kuqhamuka leli gcikwane njalo bathi nguye otshotshozela ukubuthana kwabantu bengagqokanga ama-mask. Ngalokho abavoti babikwa bezamhlamukela kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwonalo umnyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ukuphathwa kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Trump kuzathatha ndima bani kukhetho.
Ngibona angathi umnumzana uBiden njengoba eke wacebisa lapha ikuthi bona lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khona ukwenzela ukuthi bazame ukusiza bona laba abasebehlaselwe yilo mkhuhlane. Engibona ngathi mina nxa ekhuluma ukhuluma into ale experience layo. Yebo kakufanani i-Ebola le COVID-19 ngoba le yehlula ukuthi ihlibanjelwe khona phana e-Wuhan e-China yasimemetheka umhlaba wonke. So ke angazi-ke khonapho, kodwa ke njengomuntu oseke wasebenza lo mkhuhlane kudala umahluko phakathi komuntu owenza into lo muntu ongazange enze lutho ophonga ukucabangela umbongeka ongakwaziyo ukuthi nxa esehlaselwe zinyosi endlini enzeni. Angithi omunye uyakwazi ukuthi nxa usuhlaselwe zinyosi thatha isaka ungene esakeni inyosi zizanamathela phezu kwesaka.
Sike sezwa njalo umongameli Trump ekhalakhala ngokuthi nxa ukhetho lungenziwa ngalokhu okuthiwa ngama-postal ballots kungaba lokucilibezela. Usesesaba yini umnyama ongelampisi?
Ye, hayi, uzwakele sibili. Engathi uyakhalakhala, engathi uyakhonona, engathi galaqiniso. Ikuthi nje mina ngokubona kwamundoda wakhona uyabe bona ukuthi hayi okwinto okhona kusoze kuphumelele kusekela yena. Then nxa kungaba njalo kufanele ukuthi ahle adinga amahlahla avitshe. Ngoba ngithi i-system yona le yakhala ngayo iyabe iyi-system eyabe ingeyakhonapha. I-system eyabe ikhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le e-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo, abalitshumi ngabavele e-South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.boandebele.com.